sahamba kuhle ukuyomweka sasebenza kuhle but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe badabukile abantu bendawo yangkhona hayi umuntu wonke kade ekhona vele hayi ayeziphathekile kakhulu
njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa yisilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho lithole yena esebekiwe na
samthola engakabikho abathi bamelela ukuthi abezebalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala akusama ngakhuhle izinto kungcono siyobonana layo engakazi so besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya ifoni sizele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani yikho sebemthela lwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesobona khe so hayi abantu badabuke kakhulu kwaba buhlungu kazwisa ubuhlungu one family one time one hour ediriyawo and all that kwangokuthi kade ungumumo ongarayithanga
sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala ungasitshela ukuthi kuhamba njani
abakwazi ezeganga lezi abasebenza khona ngalo ama-professionals angkhona baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi so kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa so mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolakha ngutshomi ulolakha lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu so siyazi you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa
kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama
suku zonke abantu bayakuhamba even kusobusuku but lo mbonakalo wona lokhathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yena leyi singalahlekelwa lempilo akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu lo mntwana uphiwa ubulawa phakathi emaphandleni enjenje khathesi lethi singakwanisa ukuthi sizwisise sizama ukuthi hayi sihlala egangeni umuntu lokade esegangeni but khonokho kokuthi siyalwisa nalo muntu umuntu engasiqalanga khonokho yikho kutshengisiwe ukuthi hayi asisalunganga isilwane sona leyo so abantu bahlale bevaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-parks lamanye amane-sesasequaters abone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphanje singakayenziwe elot of damage.